Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuga njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 kwamvulo mhlaka 11 kulwezi 2019 Chris Gandhi endabeni zethu lamhlanje ukunqoshwa ngamavoti amaningi okwenziwe amabandla aphikisayo ngelezana uPF ukhetho lwempelaviki sokuthi abanye bezibuza ukuthi kanti vele kungakuhambe njani.
Amaqembu aphikisayo abonakala ngala message ehlangeneyo kahle yokuyakhankasa emakhaya baleli message yokukhankasa edolobheni.
Kungaba kuhambe njani esigodlweni se-MDC ngempelasonto okuthiye abanye abasakhulayo belimele?
Upresident Chamisa akalwisananga labantu akamondzora akwenzileyo yikuthi uprotekthe umondzora ekuthini mhlawumbe ungaba nokuxabana phakathi kwakhe lezinye iy'ngatsha zebandla le-MDC.
Abadabuka eZimbabwe abahlala eSouth Africa betheswa icala lokungagezi, abanye sokuthiwa balephunga elibi kakhulu.
Noma omunye umuntu fika nje elephunga lomzimba wakhe nje natural, omunye umuntu umzimba wakhe nje lephunga elingajabulisiwe. So kodwa kusikho ukuthi labo bantu ngabantu ababuya ngaphandle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lokuvala izichenxe olwama-by-elections olokudinga amakhansila amathathu echolocho kumawadi amabili liyodwa eWetsa. EWetsa ibandla lezanu PF lithanyele ngamavoti angamakhulu ayisitshiya ngalombili 875, kwathi MDC lathola amavoti angamachumi ayisikhombisa lanhlanu 65 kuphela. Echolocho kuwa 20 obemele ibandla lezanu PF uthole amavoti angamakhulu amane 414, kuthi oMDC wathola amavoti angamachumi amabili lanye 21 kuphela. Kuwadi 16 echolocho ibandla lezanu PF livotelwe ngabantu abangamakhulu ayisithupha 623, kuthi eleMDC lavotelwa ngabantu abalikhulu lamachumi amane 147. Kambe kungakubangelwa yini ukuthi ibandla lezanu PF liqhubeke linqoba kangaka ngesikhathi uZulu ephakathi kobunzima obubangelwa ikuma manzonzo komnotho welizwe wona ophethwe libandla lezanu PF? Sibuze ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube lumbuzo.
Kubonisa into ezintathu ezidingakalayo kumele kuguqulwe indlela okuvotiswa ngayo, kumbe singathi ngokukhampenwa ngayo, ngoba izikhathi eziningi kusibona abanye bekhankasa ngokudla, ikakhulu ibandla lezanu PF lisolela ukuthi likhankasa ngokudla lezinye izinto ezitholakala kuhulumende. Leyo nto iyabe ifanele ukuthi itshintshe ukuze bonke basuthiseke. Okwesibili, amaqembu aphikisayo abonakala ngala message ehlangeneyo kahle yokuyakhankasa emakhaya baleli message yokukhankasa edolobheni. Okwesithathu, into edingakalayo ukuthi lawo maqembu akhankase kabanzi, kakhankasi kangako, aya nje sekusekugcineni kuyaphume futhi kulezo ndawo angabi khona.
Kodwa siyabona umumo wezomnotho elizweni umi kabi, abantu balambile, abantu abalamsebenzi, abantu abalamanzi, abalamagetsi, kodwa belokhu bevotela ibandla lona leli. Thini wena ngalo?
Ye, ngaphandle kokuthi vele kuhlala kulensolo zokuthi kungenzeka ukuthi ukhetho kaluhambi kahle kwenziwa lokho kuthiwa yikuriga, kodwa vele sesakufunda ngabantu beZimbabwe ukuthi kabahlanganisi impilo abayiphilayo lokhetho. Impilo yabo bayahlupheka, bathwale nzima, baswele amanzi, baswele ugesi, kudulisi kwakudulisa ukela kudule yonke into. nxa sebesiyavota ngosuku besiyavota bayashiya insizi zabo ngekhaya bayevota njengabantu abahlezi kahle. Yiyo into eluhlupho kakhulu yona leyo, ungabalinje ukuthi kulensolozi ukuthi ungabe kuyarikwa, kodwa nje vele ingqondo yabantu bezimbabwe eminyakeni yonke le engamashumi amane i-40 years iveza kamhlophe ukuthi kabahlanganisi usizi lwabo bekumbe ukuhlala kahle kwabo lalokho abayakuvumela. Usizi baluthiye ekhaya bahambe njengabantu abakholisayo, yikubona bengaguquli izinto ezenzakalayo elizweni.
Ngokubona kwakho, impumela yona le elokhu iphuma kuma-primary elections ingakhomba na ukubana kuzafana lakhona lokho kuphuma kathesi kukhetho oluzayo oluka-2023?
Nxa ngabe ube bengu-opposition bengizakhathazeka kakhulu, ngokuba nxa ngabe iZANU-PF lokhu iwina ama-by election wona la kubapha intshukuntshulo wokuqina lesibindi sokuthi ngo-2023 ukhetho basengaluwina. Ube sekusenza laba abasekela i-opposition amaqembu aphikisayo baphelelwe yinhliziyo, baqalisa ukuthi lokhu kakuncedi, okuya kwenza ukuthi ngo-2023 i-voter turnout abantu abaphuma besiyavota abasekela amaqembu aphikisayo baphume bebalutshwane, kube sokusithi laba abasupporta iZANU-PF baphume ngobuningi. Ngakho-ke ungakuthathi kancane khona lokho ngesiphisi kuthiwa kule psychological effect.
Lo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Udlakela oluqhamuke eHarare ngomgqibelo lungaba lwabangelwa ngabecele liphi? Lo umbuzo ngosuvela kulandela imbiko yesikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Nkululeko Sibanda, othi okunengi okwenzakeleyo okuthiwa kwenzakale esigodlweni sebandla akusiloqiniso. Sixoxe la uSibanda, saqala ngokumbuza ukuthi kanti kahle kahle kuyini okwenzakeleyo.
Okwenzakaleyo ukuthi isigondo sethu sihlaselwe ngabantu akade bezithi bona basuka kubandla likamama uMakhuphe bephethe amaphepha abhalwe lokho. Sizwa kuthiwa baxabane labanye abantu bengakafiki lapha ekuhambeni kwabo, bafike banyathela omunye wabantu abathengisayo phandle lapha, basebexabana bengakafiki lasesigodlweni se-MDC. Kodwa bekungasi bantu abaphakathi kwe-MDC laba ababonakale e-town, ngabantu akade besukela e-Africa Unity Square lapha belomhlangano khona. Umkhokheli wabethiwa nguMashaya, waye ngumuntu we-MDC kudala, umama Makhuphe engaphumi kubandla, kodwa akasenguye umuntu we-MDC. Labantu akade labo asebantu abasebenza lebandla le-MDC.
Kanti manje kuvele ngapho ukuthi ixuku lona leli ngelisekela umnumzana Douglas Monzora.
Amanye amabhakane akade bewaphethe besithi wona bafuna ukuthi bandla lethu le-MDC lesigodlo kube isigodlo sikamama Makhuphe lo mnumzana uMonzora.
Yena uMonzora like lakhulumisana laye na ngalolu daba njengebandla?
Sithe yebo-ke, ngoba ubekhona kumhlangano we-National Executive embona ukuthi yikho kade kukhangelwe yilaba abantu kade bebuye ukuzowenza uDlakela, bebefuna ukuyangisa ibandla lethu ngoba i-National Executive ibihlangana khona ngaleso sikhathi izolo. Ngakho sithi sifuna ukuthi sohambe njalo abafana kumbe singathi abesintwana be-MDC eyethu bese becaphuke kakhulu ngalolo daba. Umkhokheli webandla upresident uNelson Chamisa wasesithi umhlangano siphela ubaba uMonzora angaphumi ahambele ngaphandle ngoba kungazakala ukuthi abantu laba bebexosa ukuthi bafuna ukuyindawo. Wasemnika abantu abathize ukuthi bamkhangele bamelusi esingathi ngamagadi aze abe sendawona afisa acabanga ukuthi khona yena uzabe sesafe. Ngalokho upresident Chamisa kalwisananga labantu akaMonzora akwenzileyo yikuthi uprotekthe uMonzora ekuthini mhlawumbe kungaba nokucabana phakathi kwakhe lezinye iy'ngatsha zebandla le-MDC.
Lo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuxoxa lo Nkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli wecele le-MDCT kumbe ezinye iziphathamandla zebandla lakhe. kodwa sizaqhubeka silokhu sizama ukuthi sibaphe ixesha lokuthi bakhulume elabo icele ngoba iStudio 7 ayisekeli hlangothi. Izakhamizi zentephe eGwanda sezikhuthaze uhulumende ukuthi aphe umsakazo wentephe community radio station ilayisensi yokusakaza ngokuphangisa zisithi zithwele nzima ukuthola imbiko eqhakathekileyo ngenxa yokuthi amagagasi emisakazo kahulumende eZBC engafiki kibo. Okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Lokho kuvele lapho enhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, ithakazelela usuku olwadlulayo olwe-International Day for Universal Access to Information emkhosini oqhutshelwe ezitolo zentephe ngomgqibelo. Intephe Community Radio Station sile minyaka elithumi yafaka isicelo sokusakaza kuhulumende, kodwa kuze kube lalamuhla ayikayiphiwa ilayisensi. Lokhu sekudala ukuthi iningi lezakhamizi leqiwe imbiko eqakathekileyo ngoba amagagasi emsakazo kahulumende engafiki endaweni eziningi kulesi sabelo, okudala ukuthi iningi lihlale lisemnameni ngalokho okwenzakalayo. Umnumzana Albert Mdlongwa yisakhamuzi sentephe uthi sesiside isikhathi belindele umsakazo kaZulu.
Ethe isikhathi eside iminyaka sicela ukuthi okwamanje akutshintshe kuphangise kubuya sisakaze lapha entephe ngoba sokule minyaka ekhona 7 konke lokhu okungale sikubambe sicela ukuthi kube lethu la sizilalelethu ngoba isikhathi eside sithofe kakhulu sicela ukuthi ayiphangise ibuye.
Esinye isakhamuzi sentephe umnumzana Collins Banda uthi umsakazi kwaZulu uzanceda kakhulu kwintuthuko yesigaba njalo uzadala ukuthi kube lula ukuhanjiswa kwembiko ephuthumayo kuzakhamizi.
Bakithi uhulumende uyasizwa siwanikwe lawa malayisensi esiwakhalelayo. Akula ngozi nje khona ukuthi umuntu athole ilayisensi yokusakaza. Njengabantu siyayicela le ilayisensi ukuthi sisakaze sikhulume indaba zethu sithuthukisane sisiya phambili.
Kansila kawa 13 umnumzana Phineas Maphosa obekulumbuthano uthi laloba sesiside isikhathi belinde ilayisensi yokusakaza akusensuku zatshwala ukuthi bayithole.
Sivela khatshana ngohambo lolu lentephe community radio station ifikile ekwizinga lokuthi siyathola manje ilayisensi. President ukonfirmile wa afema ukuthi he is now giving ama community radio stations ama licenses from the president himself siseSheraton eRainbow Towers kwe-AR.
Umqondisi wenhlelo zentephe community radio station umnumzana Velo Zondo uthi wathesa umsakazo usebenzisa indlela ezijeneze zokuhambisa imbiko ezibalisa iWhatsApp ukufinyelela kuZulu besalinde imvume yokusakaza kuhulumende.
Uhulumende ukhanya uhudula inyawo ukuthi asinike lawo magagasi ukuthi sisakaze. Okwamanje siyasakaza ngama WhatsApp lama bulk SMS lokufaka nje emaphepheni ama flyers esebenza wathumezela ebantwini njalo okunye sikwenza ngama community meetings. Uma singathola leyo license abantu besigaba bazathola information ngesikhathi bebesifuna ngaso.
Inhlanganiso yomanyano yamazwe e-United Nations ithi kubalulekile ukuthi amazwe onke jikelele athuthukise imitshini yokuhambisa imbiko emaphandleni ukuze izakhamizi lazo zenelise ukuthola imbiko kanye lolwazi kalula. Uhulumende wakuleli usanda kuvuselela uhlangothi olwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe PAZ ngemva kokukhethwa kwamalungu amatsha azalawula umsebenzi wokunikezwa kwabantu amalayisensi wokusakaza. Kusenjalo abagatsha lokondliwa kwezifuyo abe-AgriTex bathi liya liqonga nsuku zonke inani lenkomo ezibulawa indlala kulesi sabelo njalo sezedlula inkulungwane eziyisithiyagalombili 8,028 inkomo esezifile iningi lazo eBedbridge laseNsiza. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikonhlamba entephe ngu-Albert Ncube.
Ezinye izalwane zakwele South Africa zibikwa zisithi abadabuka eZimbabwe kabagezi njalo balephunga. Enkundleni yokuxhumana eTwitter lolu daba solusabelele abanye abadabuka eSouth Africa besithi kumele bafunde ukuthenga amakha avala uhlofu ama-roll-on ngesiNgisi abavela eZimbabwe. Abanye njalo bethesa izalwane zeZimbabwe ukungaqubhi okwenza banuke umlomo. Sixoxe lolwela ilungelo labesifazane dabuka eZimbabwe unkosazana Victress Mathutu ongumkhokheli wenhlanganiso yabesifazane eZim Imbokodo sambuza ngodaba lolu.
Angithi vele lapho esihamba khona nje kuhleli kunenkulumo ezingathi zithi phecelezi ezihleli zisichothoza. Yinto esihlangana lazo mpela. Kodwa kungasikho ukuthi bakhuluma iqiniso ngoba ngesinye isikhathi basuka nje basukele umuntu ombonayo ukuthi akanalo lelo phunga njalo uyifakile ngaleyo roll-on nawe ma umbheki lithole ukuthi hhayi ayikho le sizathi singenza beze bethi lo muntu unephunga leli likabake litsho.
Akula ngitsho suke wamuzwa ukuthi ule phunga.
Ngathi umuntu singamuzwa ukuthi ulalo lelo phunga kungasikho ukuthi ngoba umuntu ubuye eZimbabwe laba abantu ababuye eSouth Africa sometimes unokuthola ukuthi ugibela nabo etaxini ubuye eSouth Africa ukhuluma le language yala na ulalo lelo phunga likhona ebantwini ngoba vele abantu sometimes abanye abawasebenzisa ama-roll-on but akukho ukuthi kuthiwa laba ababuye endaweni enje liba bangawasebenzisi bonke nje abantu bakhona nje yonke imihlobo kukhona laba abaleleyo nyama wokuthi abathanda ama-roll-on noma omunye umuntu usuka nje ele phunga lomzimba wakhe nje natural omunye umuntu umzimba wakhe nje ule phunga elingajabulisiwe. So akuthi akusikho ukuthi labo bantu ngabantu ababuya ngaphandle. Wonke umuntu nje sokungaba yiwuphi umhlobo nje ukuthi kuphume umuntu olaleso sifo sokuthi angafaki roll-on noma vele nje lesifo esinatural emzimbeni ukuthi umzimba wakho unohlofu into ezifana nalezo.
Emlonyeni khona-ke akula osuke weza ukuthi hayi umuntu uthi yena ujombe okokuthi-ke uyekenelisi ukuthenga umuthi wokuxubha amazinyo evele ngumuntu odabuka eZimbabwe. Kuyatholakala yini khona?
Lana isimo sibi lapha eSouth Africa abantu baphila ngaphansi kwezimo ezinzima okokuthi akumangalisi kuyatholakala ukuthi uthole ukuthi umuntu akawutholanga umuthi wokugxubha amazinyo hayi ngoba akafuni ukuwagxubha kodwa sometimes ngesibathi sokuthi umuntu akanayo leyo mali yokuthi ayithenga leyo toothpaste agxubha amazinyo yinto etholakalayo ngenxa yesimo somnotho abantu abasebenzi impilo inzima iyakwazi kuyazi ukuthi kuswelakale izeswelakale leyo mali ye-toothpaste angeke uzumsole umuntu uma yethi umlomo wakho unephunga elingekho right ngoba akayitholanga imali yokuthenga i-toothpaste ageza amazinyo akhe leyo into etholakalayo njalo singeke siyivike ngoba nxa isimo somnotho singavumisi ukuthi umuntu ayenzele.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathutu olwela ilungelo labesifazane dabuka eZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso yabesifazane eZim Imbokodo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lunye, siphinde saxoxa lesinye njalo isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, umnumzana Jayze Simana Mpofu, othi okukhulunywa izizalwane zakwele South Africa zisithi abeZimbabwe banunka amakhwapha ikuba phoxa nje kungela qiniso.
Kungaba liqiniso yephinde kube ukuthi nje kuzondwa kwabantu futhi ngoba kakhulu nanamatekisini lamatekisi esihamba ngayo i-public taxi ngayenzeka kungabethi abantu beZimbabwe kabagezi abantu beZimbabwe banje kuningi nje okube kukhulunywayo kodwa kube khona abanye nje ababonakala ukuthi hhayi amazi abawathandi kuya ngesimo isimo kwabanye abantu khaya sezima kakhulu ngoba abanye abantu sababona abakandawo ukuhlala esibonakalayo lapha lala khona vele la lapha abonakale khona isikhathi esiningi indawo ezingekho clean ukuthi try making so kulobunzima obukhulu abantu ababhekene nabo kusiya ukuthi umuntu ufikele kuphuhlala ngathi kodwa impilo inzima kwabanye abantu laseSouth Africa la.
Okokuthi yimpilo enzima na kumbe ngabantu asebazitshela ukubana hayi imali kumele iye emlonyeni kuphela.
Bakhona abantu asebadelayo bakhona abantu asebadelayo impilo yabo asebezitshela nje ukuthi khonokho kutholile ngaleso sikhathi akwenzaleso sikhathi ku-right so ngabantu abengaselandaba nekusasa yakho abengaselandaba lokuthi yena ebantwini ubonakala engumuntu onjani kasakhathali ngalokhu so impilo of course izima siyakubona kodwa isikhathi sokugeza abanye abantu vele kabanaso totali abacabangi nje kodwa-ke hhayi ayisiyo into etholakala indawo eziningi abantu nje abambalwa kube kuti yone kusodwa kwabantu yesi zwasicho kodwa hayi kukhona kuyatholakala ebantwini kakhulu labantu abahlala bebaningi laba abahlala ama groups ngoba thola kuyisquad mathi kuyisquad camp bahlala khonapho lendawo yangkhona bahlala ama plastic nabanye bangkhona abanye bahlala ngaphansi kuma bridge abanye bangkhona bahlala ama buildings edrobheni ngayo ama buildings lana ahayithe kwaye ala mani ala gate akunanto ekhona umuntu uyangena ebusuka lalo mina aphuma epark ayithwelele epark ithi mayelanga litshona abuye futhi angene khonapha lale so iindawo ezinjazo lezo yikotholaka kwanta njalo abothi bathina sebenikela abantu ngendlela engalunganga.
Bona abadabuka eSouth Africa bakhona yini abale phunga njengalabo abadubekayo beZimbabwe?
Ya bakhona eSouth Africa laba abadubeka nohlupho olunjalo abangelandawo ezibonakalayo abahlala kuzo ngoba khona amalanga adlulileyo ePretoria lapha bethu kulabantu ede bebabulala labo bantu indaba yakhona amaphoyisa bayilandela ngathi bacinga bebabambela abantu asazi kodwa-ke besukula abantu ede behamba belandela abantu abangelandawo zokuhlala bebabulala ebusuku bebabulala ebusuku bebonakala ekuseni kwangena ethawni ngathi esePretoria kunje sona besaini kakhulu ethawni uthole emavarandini amaningi amabhilidi amaningi bendlela abantwana balele khona manje kade sebelele sokule so emavarandini amabhilidi amashop amaningi then mayelanga liphume ekuseni bagoqa ingozi awuthi zisihlophaza kuzibona emini.
Lo-ke ngumnumzana Jesus Manampofu, esinye njalo isizalane seZimbabwe esihlala eSouth Africa, sikhulumela ecingweni ekhona le eSouth Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-The Herald lithi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukhangelelwe ukwethula uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi eyomnyaka ozayo. Leli phephandaba lithi lolu luhlu lukhangelelwe ukuthuthukisa amafekitali ngoba uhlelo lokubopha amabhanti oluthiwa yi-austerity ngesilungu solwekethisiwe nguhulumende. Iphephandaba leSouth Africa eleSunday Independent lithi ucubungula kokubulawa kukaSenzo Meyiwa owayengumdlali wenguqu kukhomba ukubana amapholisa afuna ukucitsha ubufakazi ngendlela yokuvikela omunye. Leli phephandaba lithi uMeyiwa kukhanya wabulawa ngabantu ababesendlini ababalisa owayeyintombazana yakhe uKelly Khumalo, unina, lezinye izihlobo ezine hatshi izigebengu ezangena endlini zambulala njengalokhu kade kucatshangelwa. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya-ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp.
Mina engucelayo ngicela basitshele ukuthi khona izijeziso lezo abakhala ngazo zimi njani, basifundise. Asikwazi ukwenzela ukuthi nxa kungabe kuliqiniso lathi sibasekele ngoba uga iBritain ithi yafakela amalunga e-ZANU-PF ayifakelanga ikhandi. So besicela ukuthi sibe kwazi ukuthi kanti izijeziso lezi thina zisihlukumeza njani.
Mina lami bantu ba-Studio 7 ngendlela kade ngibona ngakhona, mina ngibone ngathi kuvele ngabe kuthiwa bona bona labo mnangagwa laba labo othamisa laba ngoba vele kuyabayehluleka kuyanto abayenzayo bayafana nje. Ngabe kuthiwa bayavumelana bethengise ilizwe leli laseZimbabwe leli bebethengisela abelungu ngoba abelungu ma bengabathenga nongabakho liqibizo maybe angakwazi ukuphatha kahle izizathu zezibabhe ngcono kakhulu okudlula amaqembu abo lawo. Sanibonani bantu be-Studio 7, lathi thinesikhalako kakhulu yoko nokuthi vele bangaze befise kanjani bona umnankagwa ukuthi bazalungisa izinto betshone begibela izindiza besenzani badlalisa isikhathi ngoba phela kuyafanana ngoba vele kuyobamusha leli lizwe njalo la ma-sanctions la abakhala ngawo azakhithwa kanjani ngoba vele yibo abayenzayo la ma-chances abo ngoba babevele benzela yena lo mgaqo ukuthi babamusha leli lizwe. So lona iZANU-PF ma ihlakaniphile njalo malifuna ukulungisa leli lizwe kayikhiphe yena umnankagwa izame ukuthola omunye umuntu khonaphana kuZANU ngoba usasemncane oseyintsha uyo ngakwazi ukuthi mhlawumbe amazwe aphetheya angakwazi ukuba lo sizwe but bekhiphe la abantu abadala bonke banabamusha ilizwe.
Mina ngikhulumayo ngithokozisi lapha eHaburuni eBotswana la. Siyadubeka abantu bakamlimi, siyadubeka sithwele nzima. Sithwele nzima elizweni labantu lapha. Kathi sibavota sobaza sidudula, siyatshona sigcwele amagumbagumba sikanjiswe ekhaya. Izindaba zikamnankakho. Mina bengimcela umnankakho ukubana nabogawula ukubana bakhulumelane lolutshamisa. Kabakhulume lotshamisa umfana olejwabule imali. Ngoba nxa bengakhulumanga lotshamisa akula nto ezahambe eZimbabwe khonapho. Abantu busala sidubeka kuphela so. Sowakuncedisa ukuthi umuntu uyabusa. Ubusa bani? Abantu beza kufa baphele ezibhedlela kungala manesi, kungala madoktor. Siyahlala safa kuphela ezitolo kuyadula, ayibhondi langikhona basiprintela amaphepha abathi imali. Umthuli Ncube sezionele i-CV yakhe, sezionele umsebenzi kathesi. Uqhatshwa ngurhulumende lobuselo le-corruption. Ngelinye ilanga madoda, we will hold you accountable. Ngelinye ilanga madoda, lizathwala nzima. Ogawule bona bazabe sebegijima labo Joseph Chuma bazabe sebegijima sebethwele nzima sokuyibatha ibatha yona liyane eyenzakala ngesikhathi sikamgabe laphana. Manje kathesi siyalifaka phakathi lani bomamjuru siyalilandela futhi lingamasela. Uyathola umuntu esithi waphuma kuZANU-P F kodwa evelela isela wasitshontshe iZANU-P F ayizange imlandeli emthathela. Wonke amaplans lawana ngona siyalandela siwathathe lizalunga.
Lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp lingakhohlwa-ke lingasithumela amazwi enu ku-plus 1202 465 0318. Kundaba zeMelika, ukwethulwa kobufakazi bokuzama ukususa umongameli weleMelika umnumzana Donald Trump ngomthetho edale lePhalamende othiwa yi-impeachment ngesilungu sokuzenziwa emphakathini. Asebephe ubufakazi bebesipha lobo bufakazi edale lePhalamende phansi kwamakomidi achiyeneyo, kodwa kusukela kuyona le iviki sokuzatshengiswa kubo mabona kude uZulu azibonele. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi, isakamuzi seMelika, yena idabuka eZimbabwe.
Ya ngibona ngani kuzabenza batshintshe ingqondo, especially abanye bangikhona, kodwa kula abanye vele abangasoze batshintshe ingqondo lanxa sokuthe. Ngibona ngani kodwa kuza labade besemngceleni wokuthi kungabe kungamanga, kungabe kungasoqiniso, kungabe kuyinto yokuphekwa, bangatshintsha ingqondo. Kodwa kuzabakhona laba abavele abamsekelayo kuze kuyefike ekugcineni, basoze batshintshe.
Manje ngokubona kwakho kukhona yini esizakuzwa okungabangela ukuthi abantu bethi impela kumele uTrump asuswe esihlalweni, kumbe ikhona okwesesikuzwile kuphela?
Yeah, asazi ukuthi ukhona lo ndoda owayengu-Trump lo aqalisa nathi uBolton lo. Asazi ukuthi uzabuya lani, ngoba layo kukhanya ezimisele ukuthi afakaze kwelindawo. So ngabantu ababe ku-Trump, so kutho ukuthi ubufakazi babo fanele bube ubufakazi obuqinileyo. Nxa engabuya lezinto bufakazi obuqinileyo njengoba wayeseduze likamongameli, kutho ukuthi kungagcina kusenza ukuthi kuqhutshwe isiqhubo sokuthi kube le-impeachment.
Siyezwa kuthiwa abebandla likaTrump elama-Republicans bathi labo kumele umamangala, yena lo kuthiwa ngu-whistleblower, kunye lo mtaka mnumzana Joe Biden, labo baphe ubufakazi. Kungakuyindlela yokuthi bavike na ukuthi uTrump athoniswe, kumbe kulesi sindo okukhulunywa ama-Republicans lokho?
Kusobala ukuthi bona ama-Republicans umdlala sebewedlala lapha, sebefuna nje kuqagela nebhora ukuze kungakhanyi lokho ububi obenziwa ngalowo mangameli. Ngoba kukhona futhi asebesithi bona le into vele yinto yoku, sebefuna lokuthi kuhlaziwe indaba elethwa ngama-Democrats ihanjiswe court la, kube ala futhi khonoko ukwenza khonoko ikhonoko ukumangalela uTrump kube licala khona ngokwakhe, angithi yabona. So sebefuna nje ukuthi kube kuqagelana ibhora, kodwa ke umongameli uwenza isisindo salobo ububi bukamongameli bungaze babonakala.
Alo ke ngumnumzana Amandla Mkhwananzi sizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 esedolobheni le Ohio. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje sidibanene njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingasithinta njalo ntambama ngo 7:30. Libe lelanga lehle. Igama ngu Chris Gande.